soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngadivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 Ncwabakazi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulowesilisa oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ukukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi adonse amajogwe amabili lelokuba ngumphathi intambo wezempilakahle kudala inkulumo.
Into esikade kuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo.
Abaphathi intambo beStartak bayahlangana lamhlanje kulandela umbuthano wayizolo we-Organ Troika, kodwa udaba lweZimbabwe alukho kuluhlu lwenkulumo abazihlaziyayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulowesilisa oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha lubike njalo ukuthi inani labalegcikwane le-coronavirus selikhuphuke layedlula 4,221. Leli nani likhwele ngemva kokuba kuhlolwe abantu abedlula 1,080. Asebebhubhile ilizwe lonke sebengamachumi ayithoba minwembili lanye 81. Ibandla le-MTC Alliance selisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunika umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga isikhundla sesibili esokuba ngumphathintambo wezempilakahle. Leli bandla lithi isisekelo sombuso asivumele umsekeli kamongameli welizwe ukuthi abe lesikhundla sokuba ngumphathintambo wogatsha lukahulumende. Lithi njalo umnumzana Chiwenga kwalwa lwazi olwaneleyo ngezempilakahle olungenza ukuthi abe kulesi sikhundla. Ibandla leli lithi Mnangagwa ubemele akhethe umuntu ongudokotela kumbe oyingcwethi kwezempilakahle. Okumangalisa abanye ukuthi ngeviki edluleyo kudale le Politburo kuphume imbiko yokuthi uChiwenga engaba esebenza lenye inkokheli yeZANU-PF ukususa uMnangagwa esihlalweni. Lokhu kwabangela ukuxotshwa kwelinye ilunga ledaleleli unkosikazi Cleveria Chizema. UChiwenga ungene esikhundleni esithiwe ngumnumzana obhadaya moyo, yena oxotshwe ngumongameli Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula esetheswa icala lenkohlakalo. UMnangagwa uthi ukhethe umnumzana Chiwenga ukuze akhokhele imizamo yokulwisana lokumemetheka kwesigcikwane le-coronavirus. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafa, uthi ngaphandle kokwephula isekelo sombuso welizwe, uMnangagwa ukhethe umuntu ovele ezigulela, otshona egijimela uyakwelatshwa kwele China.
I-Constitution yeZimbabwe, Section 106, Subsection 2, ayivumeli umuntu ongu-president or ongu-vice president ukuthi ephiwe ubuminista kuhulumende. Lokhu kwephula isisekelo sombuso, njalo kuyamangalisa ukuthi ubaba uMnangagwa ama-advisor akhe bamcwayisani. Kuyamangalisa phela ukuthi uhulumende kaNangagwa yena njalo yi-president yeZANU-PF uhloseni uma ezaphoyinta umuntu ovele ezigulela abantu. inyanga yonke uyaphapha esiye China khathesi njobe China la ivaliwe siyamangala ukuthi uzabe senzana mbeyi kumthiya asikwazi into yokuqala uthiwe engakasiwo umuntu okwafundela ezebudokotela mbe ezesibhedlela mbe uba ngunesi nje kuba ngodala ngibona ngani kuphanana izikhundla ezizama ukuqinisa imilitary government kodwa kunganani uthiwe ngumuntu ogulayo ngumuntu ohlala vele ela isaka lamaphilisi siyazi ngesikhathi lesiyana besiwa lomkakhe kwakuthiwa uhlala vele ngumuntu ongani udakiwe ngoba ama-drugs owanathayo anzima mpela
njengebandla baba mafa belikhangelela ukuthi umnankagwa akhethe umuntu onjani
sibona thina be-MDC kungani luhlazo engesinyisihlobo bathi yingozi ngoba mbona ngani sefuna ukuqedisa abantu bakithi bonke ngomkhuhlane we-coronavirus lapha ede kufuna umuntu oqeqetshileyo ololwazi ngezempilo lokulapha lokuthungamela umuntu oqinileyo sonke nje siyagula kodwa phela ubaba le ulembali yokuthi seleminyaka vele esigulela yikho ke mbona ngani njengebandla yingqobe kubantu bezimbabwe ukuthi bakhangele sibili ukuthi kanti laba abantu sebehloseni bafuna ukufezani ngamadlwane nje into le ayisoze isincedise ngitsho i-coronavirus iyabelokhu iphapha isiya phezulu abantu besifa izibhedlela zizavalwa abantu balapha ezimbabwe sekungani zintandazo
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ephendulana lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, unkosazana Fatsai Mahere, enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter uthe okwenziwe ngumnankagwa kusemthethweni ngomvulo umnankagwa ukhethe isosha umnumzana Jasper Chimetsa ukuba ngunobhala kugatsha lwezempilakahle ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
lokhe kwasukela ngo-1980 ilizwe leZimbabwe nxa lifaka umuntu kuba nguminista we-health kufakwa umuntu oqeqetshileyo kwezempilo ongudokotela akukaze kwadojwa nje noma yiliphi isosha elikhulu noma nguvice president noma ngubani yinto esiqala ukuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo iveza ukuthi upresident ulahlekile iveza ukuthi upresident kaboni ingozi esiphakathi kwayo ngokuba phela nxa uthatha ufaka ukuthi akaphilanga kahle siyakwazi simfisela impilo enhle ukuthi alulame kodwa kwamanje kudingeka umuntu okhuthele ozagijima afinyelele kuyo yonke indawo akhuthaze amanesi akhuthaze odokotela akhuthaze izisebenzi zezempilakahle ukuthi abantu baphile kodwa nxa uthatha umuntu owehlulekayo uthatha umuntu ongelakho ukuqeqisa kuleyo ndawo heyi kuyadlalwa ngalesi sikhathi kulokufa siyamangala ukuthi kuzanywani-ke khona lapha yinto embi kakhulu leyo izabulalisa abantu phakathi kweli
Uchiwenga sesike sambona chothoza njalo eklolodela odokotela abakhalale umsebenzi esithi kabalalo lelo lungelo umbona esebenza kuhle labezempilakahle na
hayi yena vela somuntu okhutheleyo ekusebenzeni kahle labantu angithi lisotsha impilo yakhe yonke wazi ukukhemanisa wazi ukuthi abantu bayafuqwa ngenkani ukuthi kuyakhulunyiswana lezisebenzi ngendlela efaneleyo kakwazi ngakho-ke lapho afakwe khona kafanelanga abe lapho nakancane kulo uminister udeputy minister ongudokotela udeputy minister we-health nguyobe fana ukuthi angene abe uminister we-health aluntu vele ngudokotela kudingakala udokotela hayi izinto zokudlala nje ngalesi sikhathi kunzima kangaka hayi bantu akasoze akwazi ukusebenza kahle lamanesi akasoze akwazi ukusebenza kahle lamadokotela akakuphiwanga lokho akakuphiwanga ukukhuthazela ukubekezela ebekezelela izisebenzi ngokuba libutho lisotsha
umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo
Aba
abathatha intambo kanye nabakhokheli bamazwe akumanyano weSpartak bayahlangana namhlanje kulandela umbuthano wayizolo we-Organ Troika obuhlaziya indlela zokulondoloza ukuthula kwele Democratic Republic of Congo laseMozambique. ELeZimbabwe yilo ebelikhokhela umhlangano wayizolo oqhutshelwe ebulenjini owe-virtual meeting. Njalo amanye amazwe aphatheke kulomhlangano yiBotswana, Zambia, Tanzania, South Africa leMalawi. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olweMinistry of Foreign Affairs and International Trade. Njalo kwenzakale abanye elizweni besithi kufanele umanyano weSADC lweAfrican Union uxazulule ingxabangxoza eziseZimbabwe. Kulandela ukubotshwa lokutshaywa kwabacatshangelwa ukuthi bebeqoqa ukuthengisela. Lokhu kwenzakale ngemva kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa izolo awukuthi uhulumende uzaqhubeka elondoloza ukuthula ngokubopha abamabandla aphikisayo nabanye athi ngabahlamuki ngoba kuyibo abawisa umnotho welizwe ngezenzo zabo. Ukuhlaziya lolu daba usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi Angliston Sibanda yena ogcizelela ukuthi ingxabangxoza eseZimbabwe ayikafiki ezingeni laleyo eseMozambique lapho kusokulabahlamuki abesiMuslim abedlulisa amalawulo kumbe eDRC okulempi yomndeni.
Ukuthi bangadingisa udaba lwama-human rights abuses eZimbabwe kuyikuthemba izimo exegayo ikakhulu khanele ukuthi njengoba iZimbabwe kuyiyo engumjulisihlalo we-Troika khathesi so laba kade besebenza i-activism ukuthi bamvule iZimbabwe amakhwapha khanele ukuthi i-AfriSADC izathatha inyathelo eZimbabwe bakusuke bakhohlwa ukuthi iZimbabwe yiyo echiya i-Troika. So ke akusenzakalanga njengokufisa kwabantu labo kade befisa lokho. Siyakwazi ukuthi ama-liberation movements lawa yiwo a-influential i-Southern Africa kufanana nje labantu akade be-celebrator ensukwini ezidlileyo ukuthi uChakwera uwinile eMalawi ekuyi-opposition sebekhohliwe ukuthi ikhadi kaChakwera ivele iyiphathi e-liberation movement yaJigobhanda okuba ifana nezambia yikuthi abidlele isegayo nje ukuthi besikhangelele ukuthi isazathi ingadingi isidaba lweZimbabwe. Ngokubona kwami nje bekuqakathekile ukuthi iSADC ikhulume ne-DRC kakhacabangele ukuthi bazakhuluma mbe mhlawumbe bakhulumile ne-Mozambique kanye kule ndaba ezihluphayo khona kakhulu. Sidaba leZimbabwe yiyo sinendaba zamalimenza esabuses kodwa kasaphiye kunevu esenjengemozambique ukuthi sekulempi sokukhala sokuchalisala abantu sebebulala. So ngibona ngani umsuke wakuthatha naleyo
ndlela. Kumele kuze kufike kuliphi izinga ukuthi kuze kukhulunywe neleZimbabwe. Awunyeke wathi kuqalisa njalo yini ukugcina kule ngxabangxoza emazweni okungafuni ukuthi kuhle kwesulwe kungamemetheki.
Ukuthi yena ubaba wabantwana kungutha abantwana kunguye ukugcinisisalo weSADC Troika yenza lowo wokuchaya. Sekunzima ukuthi siyesekelwa kuye ngoba nguye okade vele echaya abantu. Yikho ngithe ekucabangeni kwethu into udaba lolu suke saphambanisa sangananzeli ukuthi umnawetheya iTroika yena bengumnakagwa futhi nalo osese wathi bonabo abakade bachaya kangabatoli sekasila lasengaya khona esingakhalela khona uSADC lezu obakuhlasingel wasasekuthukeni. Bese kusithi udaba lokuchapha abantu kuyinto ebuhlungu kakhulu esihambelana ngeyenzakalo. Kuyikuthiwa kuyikuhlukuluza kwabantu ngamalungelo nokunyathelwa kwamalungelo abantu. Indaba leyo kayiqali kanye yabenzakala ngama-1980s esisuka ukuthi kuvele kuyinto eyiphatheni ekhulu ekayikhona. Asesedwa nje kumele sifale phansi njengabantu bapolisi sizame ukuthi ukube sizana ngokuthi abanye ngabaterroristi abangenzi ukuthi sizame.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Okumanje ke sikhanye leziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi imbiko egcwele ebulenjini beinternet ethi umphathintambo wezomvikela unkosikazi oPam Chinguri ule gcikwane lecoronavirus ingamanga. Iphephandaba leChronicle lithi kulondoda oleminyaka engamachumi amabili nantathu odlwengule umzukulu wakhe oleminyaka elichumi lanhlanu 15. Undoda lo ungaqanjwanga igama njengendlela yokuvikela ukuvezwa kwentombazana le ugwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezilichumi lasithoba munwemibili. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Bona msakazi wamomuhle awukhuluma lomfana kaSolu uselapha ezimdabula. Hayi, into engenzakala msakazi ukuthi kuze kulunge konke lokho okwenziwe ngabozomvikela ukuthi bevale imigwaqo. Sikuthi kuzame ukuthi amazwe wonke azame ukungenela kuphume yona izana ukuthi ikhitshwe, ikhitshwe ngamazwe wonke ngoba abantu baseZimbabwe bona bodwa bayesaba ukubulawa, bayesaba ukutshaywa. That's why bengake bekwanise le nto okade umele yenzeke. Ngiyabonga msakazi.
Yebo, salibonani. Sakubona msakazi omuhle linjani. Hey, kubuhlungu kakhulu lokho kwenzeka kubantu bakithi. Umuntu omnyama uhlukumeza umuntu omnyama. Abantu abangelalutho bathuma abantu abangelalutho behlukumeza abanye abantu abangelalutho abahluphekayo. Amasosha lawo sabona alalutho ayayihluphekela nje abanye amabrugwe amabhutsa abatshekile kodwa sibabona behlukumeza abantu. Kodwa kukhona okutshaya amanzi. Kungenzeka ukuthi phakathi kuZANU-PF kukhona okutshaya amanzi ngoba abanye befuna ukuthi kugconwe omunye besephuma, omunye besengena esikhundleni. Ngiyabonga ke ngokusana okukhulumayo mphume enkaya kumanje nisegoda.
Lapha ngalizwa abasakazi beStudio 7 ncoko khuluma. Kanti kahle kahle sicela lisibuzele bona banaba bezomvikela umkhokheli wabo libemfonele limbuze ukuthi abantu babotshela ukuthi waye besitha bafuni ukusela or abafuni inkohlakalo or babotshelwa ini ukuthi bangakhulumi ukuthi inkohlakalo abayifuni. Ake ephendule kahle lapho simuzwe kahle ukuthi yena uthumela amasosha ukuthi abophe abantu ukuthi benzeni abantu. Ungabophela abantu ukuthi waye besithi abafuna ukusela. Wena ufuna ukusela ukugcwala ukuqhubeka. Khatha amasela la njani ke? Sobefuna silwe phela manje sokumele kubulawane phela uma besenza kanje.
Injani msakazi? Igama uNkero ngokomoyo. Hayi, mina ngingakutsho nje kuphela ukuthi hey, kubuhlungu kakhulu ukuthi khona abantu nxa besithi bayazwakalisa ubuhlungu bempilo ababuphilayo ezweni bese betshaywa ngamasosha okungabantu okumele ukuthi bebeyazi. So hayi, kunzima kakhulu ukuphila kulelanizwe, kunzima kakhulu.
Ngiyalibingelela mina ngu-Alec Nyati. Kuyamangaza lokhu mpela ukuthi abezomvikela bebophe abantu. Thina sazi umsebenzi wabezomvikela kuyivikela ilizwe ezitheni zangaphandle. Phela amapholisa yiwo alondoloza ezomthetho. Kuyamangalisa lokhu, asikwazi ukuthi iZimbabwe ikuyiphi iplanethi lapho engenandaba namalungelo abantu, engenandaba nempilo zabantu bona kwabo nje. Igamente yaseZimbabwe lendaba nayo kuphela, bangasutha bona balulame bona konke ku-right. Abanandaba nabantu. Kunzima kakhulu into yaseZimbabwe, iyethusa, iyesabisa ngoba phakathi kwamazwe wonke iZimbabwe uphuma phambili la e-Africa.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi, bantu bakithi siyabona ilizwe iZimbabwe isikwesinye isimo. Amgaba wayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo lokho. Yazi umnankabha uyayangisa. Ande umnankabha kwaqala uyazi vele ukuthi abantu abamfuni, abantu bayamzonda, abantu bayamenyanya. Ngendlela nje abantu asebephiliswa ngakhona. Ukubhidliza ibandla le-ADC, still uyehluleka. Umnankabha kube ngangomuntu ofundileyo, kube le mali abhizi ngayo eyamakhomishini esenza lezi zinto ezingabonakaliyo ukuthi uyenzani, kube ngayiyo imali yokuthengela abantu ukudla. Ukusaba umkhuhlane kwenza kuphela abantu vele still bazibulawelwa iZANU-PF. mkhuhlane lo maybe se ungenzeka uqanjelwa manga ukuthi abantu bayakhuphuka uyakhuphuka kanti abantu bachekwa ngani ngoba imali yonke bayitshontsha bayehluleka akula zinto zokuvikela lo mkhuhlane abantu bazibulawela yindlala ngapha abantu bavalelwa izindlu.
Oh, salibonani basakazi wam Studio 7. Igama lami ngundodana Ndlovu. Ngokubuya ngibuya ngikaya egonya. Basakazi bami, mina ikakhulu ngokuhlala ndlini lapha eGoli kwamanje. Isituation ikakhulu ngathi isimo esisekhaya asijabulisi neze, sisuka sisikhumbuze izinto ebesisitshelwa ngabantu nento ekade sizibona esikhathi sikankomo sikamgaba. And njalo manje lokho esikubona mbona ku-waste ngoba ngathi uyakubhekisisa lo muntu usenothi ngifuna ukufa mbakhawulisile bethi bengcwaba. Kodwa lami mbakhawulisile kakhulu nje emandebeleni ngathi uyakubheka sokuyilokhu akuthi kuyathunjwa ukukhuluma ngezansi usesaba sokusimeni se-ground ongakuthi sasina nkululeko elizweni sibe sezibuza ukuthi kathi manje sokhululeka nini thina nje amaZimbabwe.
So inyoki sokukuwe wena ofakwe impama uthi lawo uvisela ngaziphi indlela ngoba siyimpilo ilabona ukuthi abantu bayathathwa bephuthwa belinyazwa senze njani njani. So sokukuwe wena ukuthi uvisela ngaziphi indlela ngoba yimpi phela lolwa nawe nxa ekuchaya ukuchaza kugade phezulu yiwumbono wami ngilawo. Singakhuluma sithini sithini sicine sesisola le radio yethu ukuthi ayilancedi iStudio 7 ngoba kuphumba ukukhulunywa kungelampumela kodwa thina sithi esingelampumela ngoba le yimpi ayisadingi ukuthi ukukhuluma sidinga i-action ukuthi nje wazofaka isibhakela wena wenzayo.
Sawubona msakazi wami omuhle. Akukhuluma nomfana kaSolu uselapha ezimdabula. Hayi into engenzakala msakazi ukuthi kuze kulunge konke lokho okwenziwe ngabazomvikela ukuthi bevale imigwaqo. Yikuthi kuzanywa ukuthi amazwe wonke azame ukungenela kuphume yona ezana uPF ikhitshwe. Ikhitshwe ngamazwe wonke ngoba abantu baseZimbabwe bona bodwa bayesaba ukubulawa, bayesaba ukutshaywa. That's why bengake bekwanise le nto okade umele yenzeke. Ngiyabonga msakazi.
Yebo salibonani. Sakubona msakazi omuhle linjani. Hey kubuhlungu kakhulu lokho kwenzeka kubantu bakithi. Umuntu omnyama uhlukumeza umuntu omnyama. Abantu abangelalutho bathuma abantu abangelalutho behlukumeza abanye abantu abangelalutho abahluphekayo. Amasotsha lawo sabona alalutho ayayihluphekela nje abanye amabrugwe lama amaphutsa abatshekile kodwa sibabona behlukumeza abantu. Kodwa kukhona okuchaya amazwi. Kungenzeka ukuthi phakathi kuZANU-PF kukhona okuchaya amazwi ngoba abanye befuna ukuthi kugcone omunye bese phuma, omunye bese ngena esikhulumeni. Ngiyabonga ke ngokusana okhulumayo mphumi enkaya kumanje nseGoli.
Ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumezele imlayezelo emfitshane kwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, izigaba kumbe ama-states athiwa alenani labantu abalegcikwane elikuzinga eliphezulu sezingamachumi amathathu lane 34. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Donald Trump ephikisana neziphathamandla azikhetha ukuthi zikhokhele ikomiti yokulwisana legcikwane le-coronavirus athi sokulobubelo zona iziphathamandla zisithi ilizwe alikafiki kusimo sokuvulwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Pete Ngcobo ukuze sizwe umumo walapho akhona esigabeni seMaryland.
Okwamanje igciwane liyala liqhubekela lesiya phambili yonke indawo eMelika, lathi khonapha eMaryland ebingani ike yehlambijana kulezi nsuku bathi amanani abantu abanja belegciwane liyakhuphuka likhuphuka nsuku zonke. Abantu nje sonke sihlalele evalweni sizama ukulandela lokho abasitshela khona ukuthi sikwenze singakwenzi, sigqoke amamaski lokuhlala nje sikhatshana-khatshana labanye.
Kukhanya sokulokuphikisana kweziphathamandla zikamongameli Trump laye umongameli Trump ngokuthi ilizwe livulwe, izikolo zivulwe, labantu babuyele emsebenzini. Ubona ungani kuhamba njani la?
Oko ukuvulilizwe ngibona ngani ikusikwaza ngomkhonto wethu umongameli Trump uthi abantu abavule bavule isikolo kodwa wonke abalolwazi bathi lokhu kuzenza ukuthi into zisabeke kakhulukazi isibonelo lapha bakhuluma ngendawo yaseGeorgia duze ledolobho lakhona elikhule leAtlanta ngibonani babiza ngokuthi iGwinnett County lapho izikolo ezivulwe khona ivikile ngakaphili nje bathi nani labantu asebebanjwe ngomkhuhlane uyi-260 loba nje bonke bengabanjwanga kodwa sebecela ukuthi behambe bezivalela kude labanye bonke abantu labo so mbonani nxa ekhuluma ngokuthi kuvulwe ufuna nje lapha kuyabe kusitsho ukuthi abantu abaningi bazaba lo mkhuhlane ikanti abanye baza bangasithiya njalo awuqathele ukuthi akumele ngasikhulu futhi abantu abesikolo bahlale ezindlini labazali abanye bahlala nabogogo labokhula sebekhulile bathi igciwane lihlasela kabanzi labo abangani sebekhulile so umntwana engahamba esikolo ethole igciwane uyakwanisa ukuthi umntwana yena iyabe engabonakali ukuthi uyagula kodwa nxa sebuya ngikhaya esefika edlulisa lelo gciwane kubazali labogogo labokhulu kusuka-ke lapho kube yingozi enkulu
umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seMaryland ngapha kwele Melika ndebele ingoma kazinja ziyamluma isigcibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ukukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi adonse amajogwe amabili lelokuba ngumphathintambo wezempilakahle kudala inkulumo abaphathi intambo beSADC bayahlangana njalo namhlanje kulandela umbuthano wayizolo Organ Troika. Kodwa udaba lweZimbabwe alukho kuluhlu lwenkulumo. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.